Endabeni zethu lamhlanje, ilizwe leZimbabwe leSouth Africa enza imihlangano yokuhlaziya indaba zokuthengiselana kwamazwe womabili. Isikhulumeli sebandla leMDC umnumzana Jacob Mafume ubotshiwe lamhlanje. Induna zakwele South Africa ziyemukela ukugcotshwa kukamnumzana Bulelani Lobhengula Khumalo njengenkosi yoqobo yesizwe samaNdebele. Ku-Live Talk lamhlanje sixoxa ngemihlangano yokuthengiselana phakathi kwelizwe leSouth Africa leZimbabwe. Kuzavuselela na umnotho elizwe leZimbabwe? Thumelani imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe liye enkundleni yokuxhumana eFacebook echasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezindaba lezinye kustudio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6:30 ekuseni kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz shortwave.